VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeni kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sisebunzinini. Akhona amanye amazwe asizwela isihawu. Okujabulisa kakhulu yikuthi iAfrika isebenzelana ndawonye namanye amazwe ukuze bencedisane ukuthi bathuthukisane.
Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugcitshwe ngokulobelana izivumelwano ezimbalwa.
Kodwa ngasikhangela emanyuziphepheni nendaweni ezijiyeneyo sesizwile amanye amaministe ekhuluma nje besithi ama-NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama-NGOs awona izinto ezijiyeneyo. Ama-civil society organization asebenza ukuthi avikele amalungelo abantu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi ezedlula kancane amakhulu amabili zamadola eMelika i-$234 million yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala lumnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano bemisebenzi ehlukeneyo phakathi kweZimbabwe leBotswana oyiBinational Commission iBNC uphele lamhlanje eHarare. Lumhlangano ugcitshwe ngokulobelana isivumelwano esengeze imali ebithenjiswe ngeleBotswana isuka kumapula azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu isiya kubhiliyoni lamapula yokuphathisa intuthuko yeZimbabwe. UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo udaba lokwengezwa kwesilinganiso semali ebolekwa nguhulumende ngoweBotswana isuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu amapula isiya kubhiliyoni. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labantu liveze intokozo, kukanti abanye bathandabuza ukuthi kambe uhulumende uzalandela izithembiso nezibopho kulesi sivumelwano. EleBotswana selithethe inyathelo lokwengeza imali eliyiboleka uhulumende weZimbabwe isuka kuzigidi ezingamakhulu amahlanu zamapula, 500 million pula, isiya kubhiliyoni lamapula. Ekhuluma emhlanganweni nentatha lezindaba, umphathi ntambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe umongameli Mokgweetsi Masisi weleBotswana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa balobelana isivumelwano sokusebenzisana enhlangothini ezehlukeneyo zempilo eleBotswana lathembisa ukwengeza imali eliyiboleka eleZimbabwe. Ezinye izivumelwano zenziwe enhlangothini zomsebenzi kwezemigodi lokutholakala kukagesi eZimbabwe. Iningi likaZulu liveze injabulo ngalesi sivumelwane okugoqela umnumzana Jason Matugule isakhamuzi seHarare.
Hey mfowethu, yeni kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sisebunzimeni. Akhona amanye amazwe asizwela isihawu. Okujabulisa kakhulu yikuthi iAfrika isebenzelana ndawonye namanye amazwe ukuze bencedisane ukuthi bathuthukisane. Njengabantu seke sithatheke sicabanga ukuthi mhlawumbe o-America nabo-Britain yibo bodwa abangasinceda, kukanti thina ngokwethu sisenelisa ukusebenza ndawonye ukuze sithuthukisane thina njenge-Afrika. I just hope ukuthi khona yinto nje ezaphumelela nokuthi yinto nje ezasebenza kuhle.
Unkosazana Bethe Mlilo esinye njalo esakamuzi seHarare yena laye uncome kakhulu lesi sivumelwano esithi kuveza ukuthi uhulumende uyazama wodwa waphanga wamkhuthaza ukuthi alandele izithembiso zakhe.
Mina I think isimile kuyancomeka kakhulu okwenziwa nguhulumende. Ngithi kaqhubekele phambili esenza imisebenzi efana lale. Kodwa ngifuna ukukhuthaza njalo ukuthi uhulumende wethu alandele izinqumo lezithembiso abazenzayo zingapheleli nje emaphepheni, which means ukuthi kumele ayenze i-follow up kulokho konke abakwenzayo.
Omunye ophe umbono wakhe ongosakhulayo uTyson Mkhulu uthi yena usafuna ukuthi uhulumende achasise ukuthi imali izasebenza njani njalo izakuza iyimalini.
Hayi, ukuthi uncedo lwangikhona lolu aluzwakali ngoba thina sathi sisizwa okokuqala kwakuthiwa it's around $600 million uncedo lweBotswana, sathi sisizwa kuthiwa i-1 billion pula. So mina sengikhuluma iqiniso angikabi kwazi ukuthi kunjani. Sesimelele uhulumende ukuthi la esichasisele ukuthi imali esinikwayo sinikwa iyimali njalo izasebenzana, plus vele hayi imali yangikhona sonke siyawazithaya sizincede kuthi wonke la ngamasifela.
Umnumzana Trevor Nechikuni esinye njalo esakamuzi eHarare yena uthi uZulu kumele angabhangi ajabule kakhulu kodwa alinde kuze kuvezeke abakuchoyo.
So far sesisayine izinto eziningi kodwa izinto lokho zisiba waste kwi-economy. Angazi ukuthi kahle kahle kufuze sisize sisayine izivumelwano ezinjani. Mina kimi vele lokhu kakuhlukananga lama mega deals ayehlala esayinwa ngumgabe, kodwa lanamhlanje akula ukubambekayo esingathi umgabe wakwenza.
IZimbabwe isibe namathuba amaningi okulobela izivumelwano lokusebenzelana namanye amazwe ezithembisa ukuthuthukisa ilizwe kwezomnotho nakwezinye inhlangothi zempilo. Lawo amazwe asekalobelela izivumelwano ezithile lalo agoqela uRussia, China namanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Embikweni wethule lamhlanje linhlanganiso ithi ikhathazekile njalo ngokuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo dokotela abelapha abantu abalinyazwa ngamapholisa namasotsha kulandela ukutshengisela okwenzakale ngozibandlela. Ngokunjalo, inhlanganiso le ixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo achiyane lokuhlukuluza abantu abakhankasela lawo malungelo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo eye HarperCook Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona kumqoka njalo kuqakathekile ukubana labo abalwela amalungelo abantu benikwe ithuba kubana bakwenze khona lokho. Ngibona abasekeli amabandla ombangazwe kodwa basiza umuntu bangakhethi ukuthi uvela ngaphi, usupportani. I-constitution yeZimbabwe iyabavumela ukuthi benze njalo. So ngibona kuyinto enhle sibili abayikhulumileyo ngoba lapha bavikela amalungelo abantu, bavikela amalungelo abo bonke bantu. Njalo khona lokho abakwenzayo kukhona ku-constitution, kusisekelo sombuso selizwe saseZimbabwe.
Uhulumende uyakulandula ukubana uyabahlukuluza abalwela amalungelo oluntu loZulu nje jikelele. Uthe ekhuluma umphathintambo obona ngezemithetho uziyambi emhlanganweni we-United Nations. Wathi yena uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo, kodwa usuke ephanjaniswe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abafana lani abasebenzelana lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula umbuso kaMnangagwa. Uthini ngalokho?
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantu azikho ukuze zigenqule uhulumende, zikhona ukuze zivikele amalungelo abantu. Amalungelo abantu akhona ku-constitution yaseZimbabwe nxa sikhangela uchapter 4 we-constitution, kule-declaration of rights. So lokho okwenziwa yilabo abavikela amalungelo yinto esemthethweni omkhulu waseZimbabwe, yinto ekhona esisekelweni sombuso. So akulunganga njalo akukhondanga ukuthi ama NGO kumbe inhlanganiso ezimele amalungelo abantu zifisa kumbe zimele ukugenqula uhulumende. Azikwenelisi khona lokho njalo azikho ukuze zikwenze khona lokho. Kodwa ngasikhangela ema newspaperini endaweni ezijeno sesizwile amanye ama minister ekhuluma nje esithi ama NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama NGOs awona izinto ezijeneyo. Ama civil society organization asebenza ukuze avikele amalungelo abantu. Imandate yama civil society organizations amaningi. Singakhethi ukuthi umuntu wangkhona ngwe-MDC, ngwe-ZANU-PF, ngwe-ZAPU, ngwe-NDU, ngwe-NDE, ngwani, asikhethi.
Nxa uqathanisa indlela uhulumende kaMnangagwa aphatha ngayo indaba zamalungelo oluntu, le ndlela uhulumende kaMgabe abephatha ngayo, ungathi kulobubelo yini kathesi?
Wathi eqalisa sibili uhulumende omutsha kwaba ngani kuba ngcono ngoba bevumile imihlangano yokuninginingi. Kodwa nxa sikhangela nje singabinyanga lezi eziyisihluphu ezidluleleyo sokungathi sokungani sokuphosa kufanane, ikakhulu nxa sikhangela okwenzakala esozwe eHarare ngo-August lokhu kwenzakala ngo-January, sokungathi kuyafanana nje elokho kwakukhona embusweni wendulo.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHabakuk Trust, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi zamadola ezedlula kancane amakhulu amabili $234 million yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kuhle kweZulu lonyaka. Unobhala obona ngenhlala kahle kaZulu lokubuthaniswa kwencedo umnumzana Makhaloko osekwethekeleleni kweZimbabwe okwamanje ubikwa ehlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje behlaziya lolu daba. Uloko uthi uze njengesithunywa se-United Nations ukuzoveza ukuzinikela kwale nhlanganiso ekuncedeni eZimbabwe ukulwisana lendlala ebangelwe ikungananga kahle kweZulu. Uqhubeke esithi wenelise ukuhlangana lomongameli wamazisa ngokuzinikela kwe-United Nations ukusebenzelana laye ekulwisaneni lendlala.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Indwendwe zemota ezidinga amafutha ukuhambisa sezibonakala zizinde ukwedlula ezinye izikhathi emadolobheni amaningi elizweni lapho lawa mafutha esesilela kakhulu. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende ethembise ukutholakala kwawo lula kulandela ukukhwezwa kwentengo yawo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo okwabangela ukuthi kuqhamuke ukutshengisela. Intatheli zindaba eStudio 7 uGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokwenze abanini bezimota ezithwala uZulu bakhweze intengo yokuthwala abantu kusukusela ngomvulo wayona leyiviki. Intengo yokugada bayikhuphule ngoba bekhala ngesikhathi eside abasiqeda befunela ukuthenga amafutha okwenza basebenze isikhathi esincane. umango ongasuka eChitungwiza ruwa nothono usibizela amadola amathathu $3 ukuya eHarare ukuthi emzini njengeGlenora Glenville eminye eduzane ledolobho sezibizela amadola amabili isikhulumeli senhlanganiso emela izihambi ePassenger Association of Zimbabwe PAS umnumzana uBert Mafu uthi badanise kakhulu ukukhweza kwentengo yokugada osokubangela abanye behamba imango emide ngenyawo besiya emsebenzini.
Sina njengePAS siyahlupheka kakhulu udabo lusihlupha kakhulu sibili ngoba ekuqaleni anto yabona ukuthi ifuel yali yakhwela ithe isikhwelile uhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa so kathesi uhlupho lwesifuel futhi solubandle ukuthi amazuko lawo abe malutshwane then amakhombi lawo abe malutshwane lawo amalutshwane sekhwezi so isikhalazo sebinye sokuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi mina khona i-fuel iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholakale kwenzela ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni intengo ziyakwehla.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kulandela ukukhweza kwentengo yokuhambisa iningi labantu libonakala libanjwa ngamandla ukuhamba ngenyawo ngoba bengelayo imali efunwa ngabezimota. Uqhubeke ethi njengenhlanganiso sebecaba ngokuhlangana labakahulumende ukuze bancedisane ngendlela ezinganceda uZulu.
Uma stakeholders lapha sibe kakhulu kakhulu sibe sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-ministry transport nabe-local government abayiwo abayi-charge so inhlelo lolu kalu kaphumeleli kade besithembi ukuthi sizababona basinikeze sicebisane nabo then nabo ama-transport association laba ye bayazama kodwa-ke uzafumana ukuthi kunakhona abanikazi bamakhombi bazele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage base bagijime baphezu so ngizethembe ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende uthe wangenela.
Kodwa ingcethi zezombusazwe ezinjengomnumzana Thembisani Ntungagwa zithi inyathelo likahulumende lokuletha amabhasi ezubco ngemva kokuba kube lokutshengisela phezu kokukhweza kwentengo zohambo bese kusobala ukuthi akuze kulondolozeke okwesikhathi eside. Uqhubeke ethi le kwakuyindlela yokuncedisa uZulu kodwa yenziwa ngesiphangiphangi kungenamali eneleyo eyaqondane nalolu hlelo osokuphethe kusimo esikhona manje.
Okokuqala izipho yayiparastatal ngama-80s up to engxenyeni singathi ngabo-90 yayiparastatal kwaba le-privatization ye-transport kwangena amakhombi. Izipho esingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izipho owawote.
Kodwa uhulumende uqhubeke ethembisa uZulu ukuthi isimo siza kuba ngcono osokwenza abantu bangabi lethemba lokuthi kulamanyathelo amqotho ayenziwa nguhulumende. Ngempela viki edluleyo abahlangothi lokuhambisa ngempahla loZulu bethule umbiko wokuthi uZulu engakhathazeki ngoba ilizwe lilawo amafutha eneleyo kodwa udubo belingokuthi bawasusa njani kwelo Mozambique esiza eZimbabwe. Umnumzana Andile Masukisa kamusi arali uthi umbiko kahulumende uletha ithemba kodwa isimo siqhubeka sisonakala.
Hayi, imbiko leyo sizwa uhulumende nsuku lansuku ukuthi le nto izaguquka, amboni kule nguquko ezayenzakalala. Kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya, isimo siyatshintsha, lakathi esawulanguquka.
Kodwa ezinye ingcithiko zenoto zithi ukusela kwamafutha kwingxenye yokuthi amabhanga akomakhelana kwele South Africa akade ethengisela ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ idola leMelika asemise ukulithengisela leyo mali okuyikho sekwenze ukuthi ilizwe lehluleke ukuthenga amafutha ezimota kwamanye amazwe. Lokho kuza ngemva kokuba lawo mabhanga ejeziswa libhanga elikhulu leMelika elilomthetho owalisa amabhanga wonke ukuthi angathelisa imali yakweleMelika amabhanga asemazweni angalabudlelwane obuhle lalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abakumabhizimusi kwinhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izivumelwano ezilobalane nguhulumende weZimbabwe lweBotswana sezidale imibuzo ngemva kokwethulwa kwemibiko ehlukeneyo ngomongameli bamazwe omabili. Uhulumende weZimbabwe ubethe imali le efika amadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha uzayiphiwa nguhulumende waweleBotswana, kodwa yena uhulumende waweleBotswana ulwandule lokho esithi limali izaphiwa osomabhizimusi beBotswana abafuna ukwenza ibhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lentatheli izindaba yakweleBotswana umnumzana Philani Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi khona imali le ayiphumi kuhulumende weBotswana, ayiphumi kuhulumende weZimbabwe. Okwenzakalayo ukuthi izaphuma from amabhanga aweBotswana and izaba lesikhwinti yakhona kuthiwa yi-guarantee. I-guarantee le izanikwa uhulumende weBotswana, okuthiwa yi-sovereign guarantee. In other words, i-guarantee yakhona is at i-level ye-government and not less than that. Okwenzakalayo ukuthi imali le is made available by the banks, and then baza specify ukuthi ikhitshwa njani. In this instance, umama lo sesitshelethini ukhona izabe ikhitshwa only when i-company e-applyayo isenza ibhizimusi lapha eBotswana laseZimbabwe. If it is a cross-border business, that's when engasebenza khona. I-company leyi must be company registerelweyo eBotswana. Uma i-company leyi iseZimbabwe, kumele ibe ine okuthiwa i-joint venture. Imali ibisebenza together with the company elapha eBotswana. So into yakhona ukuthi bona bathi the advantage of into leyo ukuthi kuzabe kubusta i-trade between the two countries, ngoba amabhizimisi aseBotswana leZimbabwe babe bethenga bethengiselana behlanganisa ingqondo zabo behlanganisa amandla abo, and izimali lezi ziphuma emabhangeni aweBotswana ama-interest rate akhona are far lower than ama-commercial rates esiwaziyo. In fact, they are called ama-discount rates or concessional rates.
Hayi, Mnumzana Ndlovu, lina lizweni ngodaba lolu. Sike sabona amaphephandaba kahulumende lapha ekhuluma okunye okungani akusahambelani nalokhu esikuzwayo.
Ye, thina sesibala amaphephandaba kahulumende la qamba amanga kwelakithi eZimbabwe lapha sezwe ukuthi sokutholakale ama-mega deals, umongameli welizwe uMnangagwa sekhulumisane naye uBotswana uhulumende. Yikho-ke sesibolekwa-ke izimali ukuthi sivuse i-economy, bahlaba umkhosi kwangani sokumnandi sokukuhle sokunjani. Kodwa-ke thina esivele sisazi amaphephandaba kahulumende lezano-P F ungeza besithi into eluhlaza, thina sithe sizobazi ukuthi kayeluhlaza, ingaba mhlophe kumbe ingaba bomvu, iqiniso kabalithandi likhatshana labo. Nanku sesivuka-ke sesibona-ke incwadi ebhalwe-ke nguhulumende weBotswana ukuthi hayi kayithembisanga muntu imali, akula mali abazayikhipha bayinika eZimbabwe, basakhulumisana nje nge-trade ukuthi bayimprove njani. Esiqeda ukubuzwa nje ukuthi bandaye kukhuluma ukuthi bafuna-ke ukuthi kube le improvement ku-trade between amazwe omabili iZimbabwe-ke leBotswana, kula mali ethenjisiweyo ezangena elizweni.
Ye, Mnumzana Sibanda, ngokubona kwakho wena okwenzakalayo lokhu kulakho yini kuvuselela umnotho weZimbabwe nxa amankampani wona lawo okuthiwa azaphiwa imali engaya eZimbabwe?
Abona indaba leyo othi ngifake kanje i-facility leyo, mina umcabango lowo awuqalisi namusha. This idea yavela ngo-2009 abantu bahlala phansi bayivumelelana bathi no, asenzeni into leyo. At the time yayi-$500 million, which is about maybe $49 million or $48 million. And this thing yesterday ukuthi iqalise from that time. Ba abantu ba ama ministers on both sides bashala phansi baphikisana behlile ukukhona bevumelane on ama angazi ngesilibe singa uthi ama risks, how to mitigate ama risks. Kwakumele ukuthi nxa ikhulumende yeBotswana sithi mina ngizalinika guarantee izimali ezinazibhadalwa ngeyimi ezabhadala, uhulumende wezimbabwe wamele thina mina zakibe i-guarantee ukhona amabhizimisi aphakathi kwe-facility leyi asiwatshintshe, asiwahlukumezi ngendaba ze-indigenization, asibathatheli nxa ukuthi ba-involved in agriculture, asibathatheli umhlabathi, asibathinthi ukuthi they are protected. So even lakathesi, how far this arrangement can benefit the economy of Zimbabwe will depend on the political will on both sides. In the first place, it's not a very big amount. It's not a very big amount. it's an amount that it's 1 billion. It's 1 billion pula between two economies.
Mnumzana Ndlovu, wena ke ubona njani? Ubona ungani kuzaphumelela yini?
Akasithembi, kasibona ukuthi kule nto ngaphumelela thina sesithemba ngokubona njengotomat. Ikakhulu nxa sikhangela kubandla leZimbabwe, lohulumende wezangaphandle. Nxa sinanzelela eleBotswana, kakhulu into eli-exportayo, i-economy yalo i-based kuma-diamonds. Singakhangela ukudla okuningi okusetshenziswayo eBotswana, they import. By importer South Africa. So kungaba lula ngala sisala ma industry aqinileyo eZimbabwe. Sisalima, si exporte uchako, si exporte ama finished products, izinto eziningi ziye kuBotswana, ngokungasebenza leyo ndlela. Kodwa ke kathi singakhangela ukuthi lathi singokhongozela, kasisela industry yethu, kasisalimi, sesizingela emaplazini lapha ulima khona amakhiwa, sesithwena sigamula izihlahla zizingela amabhalabhala. Ikho ke kanye uboni mina isivumelwano sabo lesi ukuthi ke singancedisa kathesi.
Alo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le MDC ubexoxa endawonye lentathela izindaba yakwele Botswana umnumzana Philani Sibanda. Kwezemidlalo izikolo zezabelweni zeMandebeleni zikhuthazwa ukuba ziqakathekise umdlalo webasketball ukuze zingaqhubekeli phambili zibhuqwa ngeziphuma ngasenyakatho kwelizwe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla senhlanganiso yeLakers Foundation isikhumbuza uNdlovu ukuthi kuqakathekile ukuba izikolo zakwele eMandebeleni zihlale zidlala umdlalo webasketball ukuze zivale umkhandlu okhona phakathi kwazo leziphuma ngasenyakatho yelizwe. UNdlovu utsho lokhu ngemva kokuba izikolo ezivele ngasenyakatho yelizwe kuyizo ezingqobe kumncintiswano wamankazana kanye lowabafana kumidlalo yalonyaka yeLakers Foundation Under 16 Tournament.
Esikunanzelela ukuthi izikolo zangale kubo Harare nakumashonaland ziqinile njalo ziyadlala ibasketball emnandi. Ukuthi izinga labo lingaphezulu okwedlula izikolo zanga. Thina njenge Lakers sifuna silengqobe yokuthi singazama ukuthi sihlanganise abantu labo siba yenze lawo benanzelele izikolo zanga bazinanzelele ukuthi hayi igap play ekhona phakathi kwethu lezikolo zasentshonalanga kungabe kuyikuthi asisebenzi kakhulu kumbe asila sisekelo esinene.
Imidlalo yeLakers Foundation Under 16 Tournament iqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edlileyo, njalo iqembu leGirls High School elaseHarare yilo elinqobe kumncintiswano wamankazana, kuthi eleKhuthama High School yilo elinqobe kumncintiswano wabafana. Amankazana eGirls High anqobe osowabo abeNkulumane High nge 36-27 kufinal, kuthi iqembu leKhuthama High litshayele Mazoe High nge 36-32 kufinal. Imidlalo le ibiyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa iminyaka elishumi kwenhlanganiso yeLakers Foundation yonayisungulwe ngomnyaka 2009. Linhlanganiso ikhangelele ukuba iqhube njalo eminye imidlalo yabantwana abale minyaka engaphansi kwelishumi lantathu phakathi laphakathi komnyaka, kuthi lapho umnyaka uzosiyafika komlindi uyacina iqoqe njalo imidlalo ezangenwa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Awubuthele kancane wemzulu Enti ripi papala, awutele kancane wemzulu. Enti ripi papala, awutele kancane wemzulu. Enti ripi papala, awutele kancane wemzulu. Enti ripi papala. Bemalume, elukandu jwala.
Akubuthele kancane mzukulu ke ngikhiphe ibhabhalazi. Hayi, libhabhalazi linthwele lindwalise kanzima ngolwesine kunje. Hayi ke silugciba ke uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugqitshiwe lamhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende sithi uyaqhubeka ukuhlukuluza amagqwetha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, salani ke kuLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.